iMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East, iMelika eyayenza lama-terrorist ISIS, yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. I-America ngokufuna ioyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifune yonke indawo eMiddle East. Thina sasivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokhu singabuzwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokhu kwenziwe iMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lobe ephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
Siyazikhangela izizathu ngoba sisitsho ukuthi impi eseMiddle East yi-America, njengoba sisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America, kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America. Awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi, kodwa ngoba siyakwazi ukuthi nakhona apha e-Afrika i-America inama-military bases amaningi, nakhona apha eBotswana le ndawoni nje eziningi e-Afrika. Ungakhangela ezweni lase-Iran, i-America inama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran. Esizuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amanye abefunani, ngoba kakulalizwe elilama-bases, military bases e-America. Kungani i-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe?
Ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi?
Angithi siyakusukubulabo bakutsho ukuthi yibo vela babevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda. Lo wayengumongameli wemele ku-Obama usevele watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya bentwele NATO. Ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi, i-Libya yayihleli kahle, abantu bezihlalele kahle, kwasokungenela i-NATO nabo-Obama. Ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula, kuhlala kuliwa. Yikho iMelika lapho kule oyili khona iyangenela, ngoba yona ifuna ukuthi izuze ibe sikhontrola ama-resources akulelo lizwe. Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe eMelika ubhekane lalokho kuthiwa impeachment. Usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani ngasemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngoNovemba lweMelika.
Ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisola bona labo okuthiwa ngama-imperialist, ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lezijeziso zomnotho, ama-sanctions, ukuthi ngaba kukho konke lokhu?
Thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele, kodwa sikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions, ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe, indlu kaMgari le edume kakhulu andikhona kuma-social media kuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa, yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions. Izindlu eziningi izinhlalakahle zezindlu eHarare zama-politicians nabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions. Siyakubona ukuphume enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa. Loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane nawo, kodwa kasivumi ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions. Ukuhlupheka kwethu kuyibusoda, kuyibusela.
Manje udaba lolu olwe-Middle East ubona ingani ngabe luphathwa njani?
I-America kumelanga ingenele. Ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba, i-United Nations, eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula e-Middle East. I-America ilandele ama-agreements awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibe sisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa i-United Nations. Sabangathini ukuthi nxa kwi-United Nations ekhokhelayo iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungayo sovuke emdlini.
Ibandla lakho leli eleZimbabwe Communist Party laziwa kanganani? Lizakuncintisa kukhetho njalo libone ngani lingamisana lalave leselodumo awezanu PF lele MTC?
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla sigcine futhi ekuhlanganiseni abasebenzi ngoba siyabona ukuthi kunama unions esingathi ngolwasenze na-organizer kwi-same sector kodwa ba-divided. Thina okwethu njengamafomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana-ke sesiyahlala phansi ngo-August 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulokhetho kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party asikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane nabasebenzi ukuthi nxa sesiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuzophuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.